sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 3 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntunga milinkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili laphana akula lutholuki ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga kwalaba kumbe ubani ukuthi wenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo ukuthi wenga, but then that is a safety pay.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization, njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections lesey in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kubhambanisa ukuthula ukuthi probably sibe lama-elections where there is peace.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano weCOSAFA.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokuphala inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abaningi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe ukuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela ukuhlelwa komanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga alumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-command agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba lamhlanje eHarare, umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-command agriculture kutshengisa sobala ukuthi uMoyo kafuni ukuthi lizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi uMoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRhine. Kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni. Kodwa ke ngibona zani uJonathan Wright sibili laphana akula lutho lubi. Ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga kwalaba kumbe ubani kumbe ukuthi wenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitisini yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo ukuthi wenga, but then that is a safety pay. Kati yenuza kukuluma ngento zepolitics njani umgabe amtshele upresidenti efollows ukuthi khona lina abantu be-underbane emabharakeni lingangeni into zanto zepolitics, kathi ishiweka lolo khe lenkani esiyombina khona lafana ngubani kathi yikho lapho kungafunakala khona into lezi ukuthi zifuthele. Akucace lapha ukuthi ishiweka vele yipolitician yini, indaba sefuna ukuthi ebe nguye esefunika ama-threat laphana nalaphana.
Ye
kodwafuni khona lokuphana nathi siza kuma naye thina iJonathan sithi awurayit.
Ye kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo yokulima e-Command Agriculture.
Kantanti yabe ufoni ekhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona laphana ekhona kathesi ngidonatani nalo. Ngabe emkhupha laphana bakhuphe yona ngwaye izanu isithumile la yashihlamba ihlanzi ayiphenduli futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza uyahle idilive yena ngokwakhe. Phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyitha ungaboyitha uyi-opposition. Wothi idilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha. Vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona fana ukuthilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba bamkhuphi kodwa ke ka test ebekhuluma inqiniso sibile ngento ye-command nalani command agriculture yami isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lantshulana oyizwisisayo umbani yikho khona lapho kuhlupha khona into zonalezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwabulawayo.
Inhlanganiso ye-Heal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli be-ZANU-PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli be-ZANU-PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko bethusela izakhamizi besithi zizazisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo iZANU-PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela iMidlands, eMashonaland West leMashonaland Central. Sixhume isikhulumeli seHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede.
Loko kwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kukhula esigabeni akula nthuthuko. So loko kwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization, njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le lama-elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli be-ZANU-PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna labo sobhuku. Liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eZimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asebakhona. Sikuthaza ukuthi kumele bakuthaza abantu le ndaba yokuthula, even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities, abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayathend ama-programs ethu. But akhesi in some areas nxa kulo kuxabana among ama-community members, thina as uZimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties, beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso ye-Heal Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu ye-ZANU-PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba u-RG Mugabe. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana kwabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yilo iBhayibheli esiliphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu. Ngakho-ke ngisuka ngidangale nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanze kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshontsha ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awe-ZANU-PF. babe vele besebuselana bevele bona beyibo ababusayo khonapho ngoba kwagayindawo zonke zalezi kwakhangela even abameli bedani lepalamende ngamalunga awezanu p f iZanu p f indlela igcine khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu so lapho ovele ubambe khona usungahamba uyeduselayo sifanana lejaha elihamba liyeduzela intombi evele isimqomile so khonoku langenisa ukubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla leZanu p f lingaliza wena ngale ivela sifake-ke okungemibiko okutshengise ngantu kuzaba nokudla kudla kwendazo zalezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalise ukuthi naha ukhetho lolu belungekho free and fair njengaloko okuhlala kuthiwo
ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza
yabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe ngasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khona le emash west yangkhona kumbe emash east yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu p f
kulive talk lamhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-COSAFA Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga
thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo
le yi-Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington
singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane
ibutho lakwelemelika elincedisa kwele-Somalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe
uhlangothi olubona ngendaba zeziphepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi.
Izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo.
Ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela, ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe. Iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okuba nzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo. Abaningi bagcine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya, kufaka impilo yabo lengane engozini. Unkosikazi Sima ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela ekilinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya.
Ngama-electronics kuyasinceda ukuthi ungabelethela ekhaya ngoba ekhaya kulengozi belethela namanzi namagezi.
Iningi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi, noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya. Unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempilakahle.
ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho kungisho ukuthi unxa uphasi kwesibhedlela umuntu obeletha kulama-complications amaningi sometimes omunye umuntu le-BP kokana nxa isebeletha kuyingozi kuye omunye umuntu umntwana uyabela ibridge enqumile nxa isebeletha kuyingozi kuye but nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyakusezandleni zamanesi hayi ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe yena umuntu nje nxa engalawo amalungiselelo yatsho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo so khona kukhana yena kuye kuyabe sekuluhlupho nxa esekulindeleli nxa engani igenelisekanga into enzayo
isakhamuzi secholocho unkosikazi Queen Moyo uthi zinenye ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho
Ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo. Ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe. Ngingathi ngibeletha mna imbeleko zisalele kube lengozi khona phane kubeletheni kwami. Ngingathi ngibeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinye ukuze ngibelethe kahle. So yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya.
Kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagetsi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya.
Amagetsi ahamba esibhedlela sesi ungenele ikhandlela lakho lomentshisi. Ukuthi uma amagetsi sehambile ulayithelwe ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle. Ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele. Ngiyabembathiye bodwa uma kulomkhulu, uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlobeni zami ngoba kuyabe kungalamuntu osalala.
Iningi labo mama abazithwele emaphandleni eZimbabwe lokhu behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa. Omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha edlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela. Kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe, omama abaningi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhu becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 iseCholocho emakhaza, ngingunompumelelo Moyo.
Abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho. Bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene. Umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza okubandla leZaphu bathe kungaba into enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu. Kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke.
Ubumbano luyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba inhlupho esidibana nazo ziyafana azikhathalekile ukuthi ungwe-Thwakazi Republic Party kumbe ungwe-Zaphu kumbe ungwayiphi inhlangano kodwa njengabantu bemathebeleni siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose eyi-1 yokukhipha ukungcindezela.
Kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi kuqhunywe ilizwe kube khona lani lina lithi hayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqhunywe ilizwe.
Ngithemba ukuthi ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zenkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini if abantu bakithi bekubona ukuthi bona kulesidingo sokuthi lezi nhlangano zombili zibambane ngikubona mina kungasiyonto ehlupha kakhulu kulokhu ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sokusiba khona i-way forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma nge-devolution of power, then iMthwakazi Republic Party bakhuluma nge-restoration. kodwa konke lokho nje kokubili ngikubona kwizinto ezingasiza kakhulu abantu bemhlobulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubona sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthola umhlaba wabo ngendlela womuntu wonke ayidingayo ophilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni eliletulelwa nguGibbs Dube wa Studio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okuningi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhale khukhwini eWhatsApp, silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kokuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganeni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Oqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube, uthi ikugula komuntu omdala lokho, akumangalisi vele, wenzela ukuthi bamthande. Akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe, okwakhe udlalisa imali kuphela. Willard Ncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayunikeza amanye amazwe, okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngu-Reward Moyo, yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa aye kwenza i-donation edale. U-Desire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa, ikuguga khona lokho. Yiyo-ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balaleli. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7, ngiseWashington DC, ngingu-Mike Hobe.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lama Warriors uSande Chidzambwa ujabuliswe kakhulu ikufinyelela kweqembu leli kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa elizweni leSouth Africa kulezi nsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChidzambwa okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano weCOSAFA kungensuku ngaki ukuba lomncintiswano uqale. Uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weCOSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo, ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima, kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo wefinal ngoba khona sizadlala leliSotho kusemifinal, njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leli leSotho ngolwesine, njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania kufinal. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu lenkezi Platinum lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana benkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo, njalo sebele miklomelo engamashumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe leBantu Rovers nge-2-0, njalo lile miklomelo engamashumi amabili lathoba munye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza liyehlala phezu kweqembu lenkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo, njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimbare livele likhokhela ngamagoli amane. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 2-28, njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa eleChicken Inn kanye leleHighlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngujikilobhanqa 1-1 leqembu leZPC Kariba, kuthi abeChicken Inn banqotshwe nge-2-0 ngabeChapungu, ikanti iqembu leHighlanders linqobe leyadange 1-0. ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umpalo umpalo fele umntaka malo hayibo umpalo umpalo fele
Fana wecholocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma egqiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezano PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande lilayo.
Lontungami Linkomo.
Sikhangele Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.